taba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 kuNkwezi 2020 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lane, 51, futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye, engabe qakathi lamafala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zicina zibe siba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest kuna labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana bephansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ukungasebanga, kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kule viki kuwaza Friday silabaculi ababili abacula umdumo we-Afro Jazz, uVusa Mkhaya noNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleBotswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingelambali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye, 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili, 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye, 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,128,492. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu, 333,489. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili, 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyane belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 100,330, labulala inkulungwane phosi ezintathu, 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane, 39,416.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uZulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethulwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mkhosi ukuba uZulu akumelanga sole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court have ruled in favor of government is, in government's view, preposterous.
ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama cases ukuthi kuthiwe amadali alungile ngasivumelani lawo ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama cases ngasivumelani lakho ingqondo le kayimelanga sivumele ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile.
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethwandaba yeZimbabwe iqondiswa yi-ZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Kuza njalo ngesikhathi i-Supreme Court incume ukuba uMnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethwandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi usebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe, uMnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo zombuso.
I-constitutionalism asiyonto kumele uyitshintshe nsuku zonke, ngoba phela iyinsika yomuzi. Nxa sithi umuzi ngikhangele ilizwe, iyinsika yelizwe, abantu abaphila ngayo. So akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe, kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona. Kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu, idalela ukuhlala uyihlalele abakhona labazazala,
Kusanjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu.
Sifikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazembe ukuthi simazisi ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi. Sisithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo, kundaba zonezo zombili. Njalo sihambe safikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisi u-Commissioner General Godwin Mathanga.
EleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo. Kodwa ingcitshi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesi yimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court ne-Supreme Court kuza kwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe-Vehicle Inspection Department, i-VID, ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra, njalo labatshayeli kumele babe lesithupha sokutshayela ese-class 2 le-defensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yeZupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your card is Zupco. One, you are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Kulisa imota uzupko, ngubana kuzupko baza wabebeza kulisa u-conductor wenumsebenzi wako ngu-driver kuphela, awusoze udinge u-conductor, njalo imota yakho izabihlolwa imihla nemihla, ikhangelwe nguzupko, njalo ekuholiseni kwakhona ekubhadaleni, uzabe ubhadalwa ngelanga lapho uqeda khona ukusebenza. Mihla ngemihla, njalo uma ufuna ukungenisa imota kuzupco, kumele imota yakho ihambe e-VID, uyehlolwa, ihlolwe ukubana ilungile na ukuthwala abantu, njalo akula zinto ezimoshakele emoteni yakho. Lapho kufunakala u-drive na uzidingele u-driver uyahamba laye ayehlolwa atestwe ukubana ulungile na ukuthatshayele abantu, njalo ayenze ama-retest.
Unkosikazi Linda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupho kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupho angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuel ngumlando kazupho. Loba imoto yabichovisa mbayichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association kodwa thina lokhu esithola imali yethu and le mali yethu futhi awula stress ukuthi engxenye udrayive uzabuye utshela izitori sezokhesha ini imali. Imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale uyithola ngesikhathi. So kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezupho, kulabanye abathi abavumelani lakho. Omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna sokuthi siregister amakhombi kuzupho, but ama-requirements akhona asuke ngathi azikhulela kakhulu. Kokuqala bawutshele ukuthi bafuna i-certificate of fitness, but amakhombi sele more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe se-expire. Lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel ingabi ngepetrol, thimona zethu bezingezepetrol besizisebenzisela kuhle zingena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa London uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi. Uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphendinga amanye ongawaziyo inumber plate ayi-captured iyakwazi, so akube yinkinga enkulu kakhulu. So sile-challenge sibili.
Umnumzana Nqabutho Zulu ongumthayeli wamakhombi kazupho uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe la maphepha layo futhi akwanile. Akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela, kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole. Amaphepha la njengabo-medical, labo-retest, le-defensive driving. Mina ngokubona kwami mbona ngathi engabe qakathekile la maphepha lawo, kodwa mbona ngathi indleko zangikhona zigcina ziba ziningi kakhulu, ngoba ungakhanya labo-retest kunalabo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi uzithathwa mahala, kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezupho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala, ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu, zilendleko enkulu, ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini, ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. so kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,000 asebetholakele belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawazi ukuthi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalule legciwane kodwa kasikezwa ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni, kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4, lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3 lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa, kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobe vuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazila mali yokudla, kazila mali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu lekhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya, babafake e-Bedbridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi kabalalo leli gciwane.
Lo ke be umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ese South Africa. Kwezemidlalo, kwaye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Sadumba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USadumba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Career yebhola kana ema-sports idiki
ngikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenza izakhiwo lezi.
USadumba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates. Njalo-ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli elase-Libya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela kuyikuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USadumba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kuleholo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlalaphansi ekudlaleni babe ngabaqeqetshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqetshi abaxotsha imisebenzi yemilutshwane. Ngimelestudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Was a Friday. Slam Muto ends when we keep stubby in the way of Ezra Chisas Vanda. Labatuli Ababili, Abatula Umdunwe Afro Jays. Uvu Samkaya, Lu, Noma Tansanga, Kwananzi, Oazua Nikama Luguti Mkwali.
Yebo hambe zulu kandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba esiyeneyo lo ngoke sithube namhlanje ke siyajake uhlelo lwethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi beZimbabwe sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi seCoronavirus COVID-19 so ke lamhlanje siyabe silokhu ezinyeni silinika khona njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Britani Chisa kunjani
Ngiyaphila mthembu Themba uyimelele abalaleli namhlanje ngolesihlalo nje lapho ke sithi ke ngechilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ivideo esiqale ngayo ke ngavusa mkhaya mkhaya ke ukhona lapha ke cingweni ngizokuthwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze ku Italy the whole of Europe ke okwamanje busenzana isikhathi sonke lesi lockdown
yebo sabona ngilonke abalaleli I-lockdown is fairly sensible. We can't travel, as we say in the loop. So, this cut is named a studio, engine, to record and balance in woman, cellular. This cut is a lockdown is paid, which is one of the reporters who are living in. Selling is who serves a good travel engine.
So, Siawanam Kas, we look at the Kranjago to Polyro Mangalisa, Konapoti, Alsas, Le Mali, doesn't just Jalo. What again, when Imperial Commander Konamanji? Imenja.
I mean, impilo yami okwamanje iright. Anginasikhalazo kakhulu ngoba ngiye ngasebenza iminyaka edlule. Ngiyakwanisa ukuphila, angila problem. Kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga. Kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August.
So, Zulanda was a long quality for a manje, a unquali, no more Tams than no more Tams than Nagi. Kurangale, when as a couple, we are shy, Pelo, Oswayo, Tuluaki. A quali, so I'm getting a kilo.
Yavanga, Salvan and Baladin, the Rapu game.
Yes, so I would tell about it to a very Unguan.
Noma Thamsanqa umuntu okhulele koBulawayo afunda koBulawayo ngiyaqalisa konke isimculo khona phakathi koBulawayo
so wena ucula umculo bani
mina umculo engizele kwa kakhulu umculo wesintu ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantu abangomama kodwa ngiyacula i-album yami engicile khona imbube kuphela ngiyacula futhi ke ngisebenzisa leziginci then kwezinye isikhathi ke ngiyayenza ke zona lezi zalezi nsuku i-house ngiyenze ngingene even la ku-R&B depending on situation
kule ngoma eziningi osuzithayele sibile enyangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ijoni ingoma le
ingoma le yingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami so yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi la ngawuyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxangingekho ekhaya ngithatshane ngizwe ngifisa ngabe ngiyabuyela ekhaya
akuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzela akushaya isizwe
nyawo lami lolu liganyana nyawo lami lolu Unyao la milolo ni kanyana. Yeyelen hambe, solo bene, chizio ya mitabuline.
Radio yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njengalokho esikwenza loDube ipage yetu leviyo eNdebele. Thatha ke kathesa ukuthumela abangani bakho lishare, like the page and share it ebantwini abangayaziyo. Njalo namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamara abantu besingazazi ingoma zakhe lonkwane. So ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke. Siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lolu hlelo 24 hours a day. Isiviyo eNdebele uyathola ke izindaba, uthole konke okufuna, amavideo wonke ofuna emhlabeni.
Lamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Inani laselitholakele ebelegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu nanye 51, kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuwoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo we-Afro Jazz, uVusa Mkhaya lo Nomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguCraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.